So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandla elilodwa. Abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bekhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi bathunywa ngomnanga kungibatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChitungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChitungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi yindlela bani abayingayilandelanga. Umqoqi wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okumnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukupha usekelo, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebedikitshe, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-political opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kati eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiki. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuyakuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusaziphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho eZimbabweni awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli, okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini wonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. si kameleka tesi nga sesilangana la lenda benje ukuti thina kasisama ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekajobskala solidarity inabe zonke indawo ifike kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifananayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanele ukuthi baku-opposition benakanele ukuthi balwisana lohulumende lanxa khangela ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandla elilodwa abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kathesi sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engaphi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le MRP abakade befuna ukwenza umhlangano werally emakhokhoka lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapolisa amapolisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapolisa awasoze enelise kulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo siqoqe lomunye wabagcinisihlalo begcele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ICCC is fighting for democracy and Kenya we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakhiwa eZanzibar. Kenya we are saying that independence must be restored. But namhlanje amangala amapolisa esinika isizathu isizathu se-political party engekho ku-ideology yethu. Sabese sithi no, mapolisa lina, you are only there to enforce law, not to interpret law. The moment you conflate our activities, our ICCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana desifuna ukuthi sikwenze ngenkani. Besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena e-stadium. Bangayenzi into ezingayisizo singena e-stadium. Bayakwazi ukuthi umkhombandlela rahle nguwo okhona to map iway forward yokukhulula ilizwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi i-international society ibone ukuthi abantu bemakhebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo that we have gone through the legal processes sithethinakele sibhaleleni i-cancellation lokuzini yiye-esidonsele isikhathi sonke ngoba kade bengafuni ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela bese sabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuthinyelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba umfula lo convener wethu ubaba uThomson Ndlovu bathine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take a legal proceeding against the unconstitutionality of the ban of the rally. But we are still pursuing the issue of 21 December. Ukuthi ibe impumelelo isiyoyenza imkhombandlela rally sesisebenzisa ini the legal process. But that is not going to end well. The last rally ukutshela amapolisa le bangaqhubekela phambili behavior in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Sina i-option yetesi layo kathesi we only accept into early alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabona ngani siyabesaba ukubalanda besenzela i-democracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu abakithi abasejele for i-MRP 9 labantu ababalalileyo abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP self-determination and bayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badutshwa ngomnanga kungekatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Thina amapolisa lihola imali yama-taxpayers yama-ratepayers. Bevuzanga ndilalele inye indoda evuka itshontsha igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgaba uthiye abantu abagibe nama-15 and more funds likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo imali engeyabo kahle kahle and okunye okwenza abantu bengahambi izinto sezidura so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya and okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe yithi imarch eBulawayo mhlaka 22 so zothola abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola iswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuselakala kwezimali lolu seluvela ngaphi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Imisebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalele ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela-ke okwenzakalayo konke lokhu singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edlule ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi bakhala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izisusizi and lendlala yikho thina sikhala siyi-progressive. I-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu, yikho sikukhalela khona sikhalela ukuthi sibe la malungelo sibe nempumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le mali lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold, that's why beletha abantwana ngapha
kodwa sokwehla ukuthi abantu bebuya. Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
njani ku studio 7 njani ku studio 7 siyabona bakhuluma lapha ukuthi kulungiselwa iholiday ekamhla ka 22 December mina njengeku ground survivor angithakazelele lilanga instead limbisela ama nightmares limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu futhi mina lilanga lokuthi sifundise abantu bethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe abantu bebulawa umama bedlengula imizitshiswa abantu bakithi bexutshwa bebaleka besiyegoli ukuze bonabo abavele empumalanga bebuye bezothatha iindawo zabo ngapha kule mandebeleni kungaveleki imililanga elibi kakhulu ukuthi ngivela solanga endikukhumbula kuhle ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu ngithelela ulaka kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzwana
studio seven njani ngithanda ukuquma vava lo-anglican isibande hhayi ubaba uyakwazi ukumkhulumela umthuli ncube uyakwazi ukuyikhulumela izanu p f kodwa iyakwazi ukuthi izanu p f ihluleka naye umthuli ncube uyehluleka kodwa hhayi bakhulumela kamnandi iyakwazi ukukhulumela into emdlisayo into adla kuyo hhayi uyakwazi ukuyikhulumela hayi uyakhaya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane umthuli ncube engayibonti i-economy yezimbabwe kayenzi waye engayekeli kayekele phela umsebenzi wangkhona izanu p f ukuthi asithile ngabo-esrapa asithile ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi nakusincedinga lutho andizanu p f yathi izokhona ukukulungisa iinkonomi phezu kwakhonokho so if isehluleka ukulungisa iinkonomi kayekele yikukwehluleka kwangikhona phela yikukwehluleka kwangikhona kumele angisinikeze ama-excuse kumele iphume sibone abanye abazolungisa ilizwe yena kumele iphume izanu p f hhayi babusibanda angazi ukuthi kumfundisa onjani usapota izanu p f kuze izanu p f isapotwa ngabantu abangcolileyo ngabantu abanegazi kuphele ezandleni so yena angazi ukuthi kumfundisa onjani baba yi izobuhlungu kanjani
njani yokhuluma nomtshudiyo kamthembu kobulawayo lapho indaba kasayingezeleyo ingani isisihluphile kakhulu emoyeni yethu ngifisa ukuba aluba upresident we-ccc i-executive yakhe yonke bayahlangana bahlale phansi bayenze i-structure esizayenza ukuthi usengezwe engabi khona ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-phathi leyi yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye engasihlukumezi ngasesihlukumeze kakhulu ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngobani ubani ngobani ubani lesikhundla lesi okhulumayo ngobani olamandla lawa ngobani okwenza lokhu ngobani ngoba nxa kunje singazantu sisemahlangeni kuloku izingane zidlala ibhola elingelamoya hhayi bakithi asizamini ukuthi sizinakakeli senzini into ezasiphumelelisa kusaseethu yabantu abethu labazukulu bethu yabona
hayi siyavuka hayi sibonge izindaba ebona indaba yasezimbabwe indaba yabo-ccc indaba yabo-chabanga uchamisa omnangagwa izimbabwe nje i-nonsense into engekhoyo ke leyana singabantu bezimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona into sokumele siyenziwe kodwa nje sokumele sibe sibheke sikhangele khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini ngoba lina yini elifuna ukulokho lizibhizi lizibhekele esayidini lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona votela kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izapho uma kuyukuthi i-mrp aliyithandi ngoba athithilina ayilifuni yalibandlulula kuvotelani izapho ivotelani izapho sikhipheni izanu p f ngezapho sikhipheni izanu p f ngezapho izinto zibe right ngiyabona
studio seven sarubonani okungenelaahlahla laki wesiganda endaweni yakomagoli mina into endithanda ukuyazile kati uchamisa yena ahlutshwa ngochabango ukuthi akhethe uchabango kusho ukuthi uchamisa naye kule sitho sithizeni esenzayo so angazami ukuvelela abantu egcekeni
amatsholo studio seven ya likelike libe liyakubona ngestudio seven lalabade lokho esiuchabango uright nango uchabango ephelandaba chabalala izanu isifake yona le uchuma nolo obesebenza lo sengezo udiliza i-ccc ukuthi yena angene izanu isifake into abe yi-candidate uchuma kuma-by-elections sokumgceke-ke ukuthi uchuma obesebenza lo chabango yinto one so into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala yikuthi let's make sure ukuthi uchuma engawini kungangcono bengakhipha u-osterlos i-candidate ukuthi engabe yi-candidate sivoteleni lo okachabango umthengisi lowo uchuma vele engangeni ngoba lapha singake sifake izanu nge-backdoor uchabango yikwade kufuna kodwa asikhawuliseni singasipoyile ama-papers but let's make sure ukuthi lo uchuma lo okhotha izanu day and night vele anganyatheli ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo chabango ukuthi sokuyaxotshwa lo kachabango phamisa kungene uchuma. Let's make sure ukuthi vele ngangene uchuma. Ngoba uchuma izani lana inyanisa enyanisa nyanyinyanyinyanyi.
Sabele emsakazweni. Kadanisa kakhulu ukuzwa igqodala kaSengezo Tshabangu elingqobane esithole. Eyikhulumela indaba kaSengezo Tshabangu ngani into ezwayo endlebeni zethu ngamaZimbabwe. Ekhohla kwazi ubuhlungu abasizwisa bona fa lo muntu okuncwebe isilonda. Izani PF kade sigumeza amaZimbabwe ende amaZimbabwe akayifuni lawe akwazi. Ngaswa bethatha iface likaChamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujudge sithi sisebenzisani laSengezo Tshabangu iTriple C ngeyeno. Kodwa bekwazi upresident weTriple C akayivumi leyo nto. Le face yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezani vele busa amaZimbabwe ngenkani. AmaZimbabwe izanu ayizonde njengoSengezo Tshabangu laye lunqobane bahambe kuza uKhaliphane Phugeni ukuthi mabantu bemhlebele amadlebeni bathi ngendaba yakhe. Yikho engasayikhulumeli uKhaliphane Phugeni sikhulunyelwa nguye. Indaba yakhe loSengezo Tshabangu bathemba izinkantolo zezanu ngobathume izanu. Kodwa amaZimbabwe wona akwazi lapho ami khona. Abayifuni nicho lakancane lento kaSengezo Tshabangu yokurecall abantu esabafakayo thina bekurecallwa yikhothi ngoba ikhothi izanu esasibadlile izekhethileke ukusiriga. Namhla basiphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze eParliament. Abaqhubeke sobona khona sabo.
CD7 linjani basakazi bamabahle abasakazi abakhuluma indaba ezigqondileyo. Mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uChabang le CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekaChabang kumbe ngekaChamisa. Inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer. Yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-positions. That's why kusenzakala into enjalo. Manje nangu-ke uChabangu sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC akusele omunye umuntu ezayisebenzisa ngaphandle kwakhe. Njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa. Uyalisa ngisho lo mnikazi webuso. Hayi thina i-politics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle kahle.
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli uMthimbane lo mfokasiwela mlaphe liphansi. Ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singatshana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisi. Akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni. Ilizwe lilungiswa ngabantu babo. Akusho kudala abaphakama abantu eBotswana, eGoli, South Africa, Bulawayo, Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakibo. Ngoba le nto le seliyekela umnankagwe waze wamila impande. Angithi manje mase limekele buse kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo. Akulanto badala bami ezolunga. Abantu baphakama bengene ngamakhanda. UChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ekhoti akayi. Ngenxa yokuthi uyazi ukuthi bona le zanu PF bakhuluma njani banobudlelwano. So bantu bakithi asiphakameni. Ezimu lapha sokungathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo. Sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akufela lutho. Ngiyabonga ihambele odini.
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kweze Melika, uwe ngumonga meli wele Melika umnumzana Donald Trump, usesole umthethwandaba wesigaba seColorado, onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in the right. It was predictable ngoba banengi ababe situation njalo naye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khona alokho kutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument ama states right angithi bahamba befaka ama fake electors ukubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have ama federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfuni. So it will be interesting a Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights with the Colorado ETN. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of Ama state rights. They set it back with the Ama states must determine their own course and Ama states Ama name actually you know has decided one way or the other. So it will be interesting whether Ama judges will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing. Just like Colorado, nge 9 electoral votes, it is a lot for someone to lose. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality like in America, which is just because they are funny minerals and support. Abani even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him.
Lo-ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa ethiswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lumhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. Kodwa-ke bona abebandla le-CCC batshele i-Studio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.